indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alitshona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Nhlolanja 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babuye ngobuningi bebengazani kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangirai emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuqhathisa i-funeral nale kababu Tsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi, akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokuvalelisa umoya. Kodwa ke sibone
abantu abaningi basole kakhulu uDlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umhlangano wekhomishini ebonango ukukhumisana umlotha obukobulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli njalo webandla le-MDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandla leli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTsvangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe nkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxe lentatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobuningi bebengazani kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangirai emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwase kusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, kwathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi umuyi uTsvangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi iZimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke ele-Afrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu?
Yesibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uchayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acathe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisela ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduze bebezambulala lokumbulala, ngoba abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ezibalisa u-Opa Mtshinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. Kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisile washe waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona, kodwa akasanelisanga ukuyafika emzini katsangirayo ukuthi aye lugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School okuba yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwa kuqala akusikwa kuqala ukhuphe tshaywa ngincane khumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya
unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini
unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kokachamisa nguyo omchilo ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ibingeyokududuza unkosikazi Tshwankirayi leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade sethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ufelwe nguye olahlekelweyo umkhokheli weZCTU singakhumbula kuhle iZCTU kulapho yiyo eyazala iMDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulomkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezana uPF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi ziphathe amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko ukuthi bafuna baxolise abezana uPF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTshwankirayi baxolise ngezenzo zabo abazenza kuZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside
Alo ke ngumevis gama intatheli zindaba yestudio 7 ubexoxa ecingweni esebuhera lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bednico Bebe osinde ekuchayweni ngabasakhulayo bebandla leMDCT
okumangasa abantu ukuthi kube ama youth lakasikwazi ukuthi abevela ngapi kodwa esikunanzeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sagcina sesincedwe sivikelwa ngamapolisa but kuthe after that amapolisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sagcina sengena komnye ubaba wasengenisa emzimba bathi ngenani lapha ekhithi tese sekhishini bazama ukujika amatshe bechaya indluliyana babona ukuthi akunanto abangayenza then thina siphakathi omunye wathatha sikhuni wazama ukuthi achise indluliyana siphakathi fortunately izulu belisima so indluliyana kayisalayithanga
manje lina lifikile yini wabekwe khona uTshwankirayi kumbe bekulomango mbijana
besikhonapho besifika nje sifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabantu ufuna ukuthi sibe khulumisa umama umama uTshwankirayi sifika lapho ke bese siqalisa ukusebenza hayi vela sisafikanga lokuthi sifike singene nini komama uTshwankirayi sigcineke sokuyisiphithiphithi sonezo sose singabantu abachayayo kudilidelwa amatshe kudilidelwa izigubhu zamatshwala and abantu khona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaqwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi
sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo
ye bakathi o Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu esingathi khona hostage bebebanjwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba baba hostage labo baze bafika umsebenzi siqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi uqale
umonzora ke sizwa ukuthi alaye uphosa wachayo
kade sisonke kade kunguma uVP umkhuphe kungumonzora kuyini
lo ke ngumnumzana Bednico Bebe unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera Sloko sikudaba olufanayo obengumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tswangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa lomanje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli kugoqela umsekeli kaMnumzana Tswangirai uDr. Thokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulwe emaNdebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu wesiNdebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba seBulawayo South kukhetho olulandelayo uMnumzana Mzaca Josephathi Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kukaNkosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la ngubekwa kuka Morgan Tswangirai into embi eyangisa kakhulu esithengisa kakhulu ububi bephathi leyi eyesibusayo iZANU-PF ngoba osokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu okungathi ehlasa kuhle kuhle bona laba abantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale phecha kukaChanga usebenze badikeya impi ukuthi kuliwe kalafisa ukuthi makhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into ephamanzekile umuntu ophamanzekile uchamisa but ngasokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esengathi ngabe MDC so ngabantu asebesetshenziswa yileli ibandla elibusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ifaleka eMorgan Tswangirai lento e-MDC isibanjwe iZANU-PF basebecontrola esenzidu zabo ezingaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona kususela ngosuku esishiya kuze kuye namhlanje kulokulwa okuningi kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo i-result esuke yabakhona ukuthi kube lokuxokozela, kube lokulwa, kube lokuthethisana, lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu. Ndizokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ubaba uTswangirai ukuthi hayi kulokunye angasakulungisanga kuhle ngesikhathi esadla amabele.
UNkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTswangirai ubekiwe laloba labo abathiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathi si-funeral nale kababa uTswangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokuvalelisa umoya kodwa ke sibone usiba udlakela sibone usiba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mina ngokwami ngiyazibuza ukuthi kade vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kade uzathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi amele iqiniso. Yizi izinto ezigcina zisenzakala uma kulo munye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTswangirai sekuveze okunenyi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguPrezia Ngulube. Ukuxotshwa kukaMakhuphe eBuhera emfeni kaTswangirai kubonisa inkethabetshabi esebantwini basesishoneni. Kubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini basesishoneni. njalo futhi ukuthi uMakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakale exotshwa emfeni kaTswangirai obengumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTswangirai naye ubevele emsebenzisa uMakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobengumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Vuka maulele Studio 7 sesitholakala ekuseniseni ngo 6:30 a.m.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tsvangirai yena obekwe izinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wezobudlelwane be-Ethiopia lamanye amazwe womhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa be dubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekhiziba. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale ikhomishini elikhuluma ulimi lwesishona. Ikhomishini le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isiNdebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazo weGukurahundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona, abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation. And the reconciliation yakhona nxa bezokhuluma lathi amaNdebele besixolisa bathuma abantu besishonela. Not to that.
Omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi ikhomishini le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke kufakwe abantu abadabuka endaweni ezichiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu.
Besikhangelele ukuthi ngabe phela kuba khona amakhalane, phela ngabe kuba khona amaveni.
ngabe kuba khona amasuthu ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela i-commission imele ikhangela inhlelo zelizwe lonke.
Umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa ikhomishini elabantu bohlangothi olulodwa. Uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe.
Ikusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona ende into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kombhuqazwe owayenzakalayo. Sifuna ama-CV abagcweleyo khonaphana basitshele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni.
Umnumzana Angleston Sivanda ongumqondisi we-Shalom Project esebenza njalo leqembu le-Gukurawundi Focus Group yena ke uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba ethi yiyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amashumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje.
Ubuhlungu be-over 30 years asonto encane, so abantu abaqondile ukuthi benze njalo, kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi basebe demonstratile bazananzela ukuthi still have to move forward, kube le way forward, bahlale phansi umhlangano uqhubeke.
Omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa. Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi seGukurawundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe njalo kusehlukaniswa ishona leNdebele njalo iningi lafela ukuba ngamaNdebele.
Sathi ngasama babuqanyulela khona amaNdebele wonke engamalanga yethu uhlubulwa kanjene ngabe. Sathi ngasamishi ebhasini kwethu sakwathi maNdebele uko masishona uko.
Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo seGukurawundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakhomishina ukuthi bafunani.
Sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo. Izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo, ngokwazi kwabo, ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi yenza kanjani.
Omunye wamakhomishina okhulume le Studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njengekhomishini bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke.
Sizaqhubeka njengekhomishini siyengeja ama stakeholders wonke especially ukuthi bezwisise injongo yeprogram leyi.
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi i-commission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lweGukurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lweGukurawundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe weGukurawundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Iningi lithi commission le kuzamele layo ibunjwe kakutsha. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube esemajawundeni eGwanda.
Iningi labantu ebelikulumhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela i-commission le ebunjwe ngayo, lisithi igcwele abantu bezomba ngazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uZulu ngesikhathi sombhuqazwe weGukurawundi. Amalungu e-commission le abekulumhlangano abalisa osaphethe isikhundla somgcinisihlalo umka-Enias Gwedere, unkosazana Lilian Gwedere, umntakamphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yeMandebele Leslie Ncube, umnumzana Godfrey Chada, nonkosazana Patience Tiradza. Umnumzana Mbuso Fuzwayo webhethu likaZulu uthole indlela le i-commission ebunjwe ngayo.
Igcwaliswa amashona wafakwa iNdebele eliyi-1, angikwazi it's whether it's either to address the problem or ukuyigqibela kumbe ngimali.
Unkosazana Juliet Nkiwane yena uzole amalungu ale commission esithi ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe.
Asingakhulumini ngegula ondiyodwa, asikuyeni ku-2008, asikuyeni kwabako-2024, sasitshema
Unkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Ama-perpetrators amanezilawuna amanye akhona ezindleleni lapha sihlala la. So when i-truth isiphumile, sicela ukuthi kube le-justice ngoba i-peace lokuthi ngireconcile nomuntu yena engangizange ngimbone kumbe kungaze kube le-justice eyenzakalayo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uDaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamela ahlaliswe phansi le commission aveze akwaziyo ngodaba lwe-Gugraund. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le commission ukuze kube lokuthula elizweni njalo uzulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza gadalala ukulwisana lamaqembu amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela umnumzana Abdul Kader Basir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo owayengumqeqetshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lokho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eHaveron kweleBotswana.
UMafu osephendukile ukuzoqeqetsha kweleBotswana uthi lokho engakatholi imali yakhe engamapula ayizinkulungwane amabili, R200,000, ayikweledwa liqembu leMotshwedi Centre Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqetsha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ukubhatala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000. Kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Club lana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa, labo bakhanya banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayireporta kuzifa ngapha i-BFA ithi yona kayikatholi incwadi evela kwabahithi ekhaya. So ngisamile labo ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali nengakhuli lana angeke ngayikhohlwa.
Uthi iziphathamandla ze-Chiefs ziyantela zisithi akulalutho uMafu azalwenza.
Babona abe-Centre Chiefs bayasilekela nje bathi even izifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngale into yami vele izazifela nje njalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwayo ngoba ngiyabatrust abakithi ukuthi bazamncedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti isikhulumi seChiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda uMafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisaHauron kweleBotswana.
Siyabonga Ngwenya. Ihlelo seluphelile, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.